Izakhamizi esiqoqelazo zididekile ngalezi zehlakalo ezenzakala kulesi sikolo osekudala ukuthi iningi labafundi lizihlalele emakhaya lingasayi esikolo ngokwesaba ndofa laba. Abafundi laba kubikwa besithi kulogogo esabisayo abathi bengambona beqaleke babanjwe inkantsho baphinde babhubhudla amagwebu emlonyeni. Umnumzana Biafa Mathe ongutshalimana wekomidi abazali besikolo seGwagwe uthi sokulesi khathi abafundi bengafundi kuhle besithi kulogogo lamazinyo athonta igazi abambonayo.
Ngaba le 3 weeks senzakala lokhu omntwana ade bethi bangafika esikolo bafike bafundi nje ukuthi nje noma ngezikhathi nje ubona umntwana sebhudla igwebu esekhipha udenda ewele phansi aswela amandla. Kule ntwana bathi babona ugogo ohamba xoza indenda indenda ezilegazi emlonyeni. So abantwana bangabona ugogo naloo bayethuka. Nxa amatitsha ebhala eblackboardini bambona futhi eseblackboardini ugogo wakhona nxa utitsha ebhala behluleke lokufunda.
Umathe uthi lokhu sekuthiya abafundi kanye lababalisi bedlela evalweni.
Kuphazamisile sibili ngoba kathesi abanye abantwana abasayo esikolo besesaba amabalisi labo sathi sebelokwethuka ukuthi into enaleyo engenza ukuthi abalokhu isiya phambili imaza abantwana ngoba omunye wakhona wenza lami ngikhangele sibili kuntambama nje siqeda umhlangano.
Omunye walabo abahlaselwe ngulugogo untombazane oleminyaka yokuzalwa yesithupha okubanga lakuqala kulesi sikolo. Sixoxe logogo wakhe othi wabizwa esikolo umzukulu wakhe seqalekile.
Nke ngifika laphana ngamthola bembathise ingubo sithe sangivula ingubo safica vele xoza indenda lamehlo esethileni esemhlophe nke. Sabe simthatha umntwana sabe laye ngapha ekhaya sazama ukuthi sigijimela siye ebantwini. Avele umntwana wayesekunzima ngoba even ngaphansi kwenyawo wayeseqanda sebephonga ukubamba lapha abantu ukuthi bazi ukuthi uyaphefumula yini. Kwathatha isikhathi sibilo 2 hours engaphaphamanga hhayi waze agcina esephaphama.
Unkosikazi Mareta Spanda uthi bakhathazekile ngekusazi abantu ababo ngoba bengasayi esikolo.
EGwagwe silohlupho lokuthi abantwana bayawa siqalisilathi singani sithi ngamanga kodwa sesibona abantwana befenta umntwana estrokheka ukuthi ngabanye khona abakwanisa basincedise basincedise ngoba siyezwa kwezindawo kuthe kuyenzakale lokhu lathi sebesicela ukuthi sincediswe ukuze lathi esikolo sethu abantwana bafunde ngoba imfundo yethu impilo yethu yakusasa abantwana bayakwanisa ukuthi umntwana afunda pasi abe ngulwane umfundisi abe ngubani konke kuyakuphuma esikolo bangasibalekela amatisha futhi sabe sengisakwazi isikolo sabe sesingaselazo.
Umnumzana Big Boy Mhlanga ngusobhuku njalo ngifundisi webandla leFountain of Faith Ministries. Umhlanga uthi sekewakhulekela abanye abafundi kulesi sikolo.
Lami ngabona abantwana kwasekuba yenzile besithi babona ugogo even ma ubabambile abantwana bangkhona babefuna ukubaleka into yakhona ingabayenza baphela amandla ende futhi kakhulukazi kubani okuthanda ukwenza amankazi kuthiwa ugogo uyabe ngakhulumi uyabe khangeleka nje sesabeka ela mazinyo bathula amazinyo acijileyo abe nganathonti igazi wesikhathi uyabe nganuthwela ingqamu ebayethusile.
Umhlanga uthi ngolwesine bahlangene labezomdabu bezama ukuxotsha lundofa ukuze abafundi babuyele esikolo.
Kwasekuthiwa khona njengoba kula ma-churches bama-churches bangancedisa ngokuthandaza wakhulunywa labanye bathi hayi siyakwazi kula abanye abadala abathize abangancedisa ngezomdabu isini abantwana esikolo vele abaningi abanye bakhona vele kabasayi esikolo ngoba abanye babo vele babe babona besenza izinto ezingaqedakaliyo bephungua behamba lawo so abanye sebegcina labo sebesesaba.
Iningi labazali lithi nxa lokhu kungaqhubekela phambili kuzamele bagcine abantu ababo emakhaya lapho abazavikeleka khona. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwagwe eGwanda North ngu-Albert Ncube.